indlala ikhona sile ibhahile ngoba akulatshane ngawutshela ukuthi kulubhuqu nganomuntu ofake umthanyelo utshani kabutholakale nalapho uthembele ukuthi laba ababenikwe izindawo emapulazini ambuyeni ukuthi vele i-livestock zonke lezi zingakwani ukuthi ziyengena kwenza lezi ndawo unless ukuthi uhulumende akwengasincedisa avule kwenye indawo lapho kulamapulazi la asasili ababambile ukuthi abantu to graze okwesikhathana sona lesi ukuthi maybe singebamba odecember ojanuwari zoselimile sokuhlumile then start ngisoseliselimpa inkomo zethu emakhaya ezindaweni zethu ngoba kathe silapha vele siyaqhuqa kasikwazi ukuthi sizasiqondisa ngayo njengoba vele osizame sitsho ngomkhuhlane lo okhona futhi lo osebanjiwe ezinkomo ukuthi akusela movement enkomo zishintsha kusuka kwenye indawo umntu oqazini uqala ukuhlatshwa for those months ukuthi umkhuhlane wani uphele then kona kwakuba le movement lokuthi sizakuba le movement ezihlinzisa kaphi we really don't know ngoba sizabe vele si kulobunzima sabe siminyela sidingana ukuthi sifaka ngapha but ekutengiseni vele hhayi abantu abaningi sebebona ukuthi ukuthengisa yikuthi vele awukabi le market eqondile ukuthi abantu vele sebahambise ku-straight slaughter zihle ziyevumela
akusitsheleke dawa ukuthi inhlanhla sezizimele zodwa iindaba zinganiki abantu ukudla
lokho uyakubona ukuthi ngeke ngakutsho mina ngokwami ukuthi ukuze kwenzakale lokho kwenzwa ngenxa yani ngoba engxenye kumbe bengakumbula bengakajilwa ukuthi isimo sinjani bakunxa ukuthi bengathi bengatholakala babonekale batshengisele isimo labo bazazibona ukuthi isimo kasimanga kuhle hayi indlala inkulu kuthi nguncediswa sibili okuzwayo.